ukuze likhona isikhona kathesi icondanele umkhankaselwano okuthiwa khona umnumzana Mnangagwa kahlala esikhundleni abanye bathi aphume ngoba ngiyazi kuvele kuma-odio amaningi inkulumozi yamathakayele zikaphakathi zilokhe ziphambana yikho ngicabanga ukuthi engiyenye sekulo mgenke oqondane lo khankaso lwakhona sibejikela nanje amanda achisa ukuthi nxa vele ungasekeli u-2030 uzongizafanele ukhishwe nxa usekela yikho ukuthi bathi abanye cabane egcekeni so sokutshengisela ukuthi umgenke wakhona awusalungiseki.
Kodwa nxa sikhangela ukuthi uMashakaire nguye unobhala uParadza ngumsekeli wakhe, kodwa kwenzakale ukuthi uParadza ebhale sibili incwadi ephikisana lo mkhokheli wakhe. Siyeke sikubone kusenzakala nalokho kuzalo PF njalo, kungabe kusitsho ukuthi uParadza unyathele ngani?
Vele emthethweni nxa kule nhlanganiso ekhona unobhala kasoze athathe i-decision ihambelana lento eqakathekile njalo engakhulumanga le-executive yakhe lo msebenzi wakhe ukuthi ukuthi vele sewutshengise ukuthi lo olesibindi uParadza isibindi sokuthi amele incwadi esithi hhayi ngifuna ukuphendukela inyathelo yadikithethe kutho ukuthi vele unyathele isibhamu sikhudlana njengoba phela siyazi ukuthi uvela ngaphi leya naye ibona ngathi sewukhanya ukugibele kulabadala abanye abavela amsekeleyo besithi bhalabhalabhala osekuzaxabanisa-ke amalunga abo.
Libona sengathi lokhu kungagcina njani nxa abakhokheli bebandla sebengenelile ukuthi belungise ukuxabanga lokhu okwenzakala phambi komuntu wonke?
Vele phela indlela zedisciplinaki zami vele ziyachwathisana zichathisekwe kuhle. Okuzakwenzayo ukuthi ngiyazi ukuthi ama-provincial chairperson azahlangana kusukiza kukhulunywa-ke ku-polity pro ukuthi hayi kumi kanje sizabona ngikathe omunye wabo sengasengisexotshwa awusuze ngisethuse sibona uMashakaire senishiminawo vele ukhanya ukuthi isibindi sokuthi uParadza abhale incwadi esisikelwa ngamanye amalunga athi sikhuluke eziphezulu sikadingise ukuthi ipolitiko bengiyahlala kathesi nje hhayi siyabona omnye sebalekile unobhala wakhona.